Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuse ni mtuagazi Ngolesi tatu msaka 2 kumbimbito 2022 Ikama mtunga milinku mo Ezi hamba pambili.
When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usemise ukuphapha kwendiza mchina zakwele Russia phezu kweMelika okuyindlela yokwengeza izijeziso zenotho esezeteswe iRussia iMelika phezu kokuhlasela kwayo ele Ukraine.
Siyakusola in strongest terms ngoba ngilesintu akunjalo.
Ivandla leCitizens Coalition for Change lisola ukuhlaselwa lokuhlokuluzwa kwemoli yelunga lalo uMboneni Ncube, yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eKwekwe ngesonto. IZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lohlakela, njalo ithi amapolisa kumele alondoloze umthetho engathathisa ngothi ehlonipha amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usemise ukuphapha kwendiza mchina zakwele Russia phezu kwelizwe leMelika okuyikwengeza izijeziso zenotho esezeteswe iRussia iMelika phezu kokuhlasela kwayo ele Ukraine. UBiden wazise ngalelinyathelo kuhola elisanda kwedlula esethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana ngomumo wesizwe, iState of the Union Address. UBiden uthe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lokugugudeka komnotho osokuhlasele leli lizwe kwabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. UChris Gande weStudio 7 usipha lolu daba.
Umongameli Biden engakethuli amazwi akhe uqale ngokuncoma omele ele Ukraine kwele Melika unkosikazi Oksana Makarova obesedaleleli esithi ilizwe leMelika liza kuma lozulu wele Ukraine. Amalunga aleli dale abalisa awamademocrats konke lawamarepublicans avungama eqakeza. UBiden usole uPutin wakwele Russia esithi ukubambana ukwenziwe ngamazwe amaningi omhlaba jikelele, esola ele Russia lemigoqo ethethwe ngamazwe la abalisa ele Melika kutshengisa ukuthi uPutin wehlulekile ukwehlukanisa amazwe kodwa wabambanisa ngamandla ngenxa yokuhlasela ele Ukraine.
Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising.
UBiden ulandise ngemizamo yakhe yokuvuselela umnotho welizwe esithi umthetho wakhe wezemithelo wanceda kakhulu abampofu. Kulo wafakwa nguhulumende wedluleyo esithi lo waphathisa ingcosana nje yabantu abavele belemali enengi. UBiden uthe uzajezisa amankampani azakhweza intengo yempahla lokudla ezitolo mahlayana efuna nje ukuthola inzuzo.
We meet tonight in an America that has lived through two of the hardest years this nation has ever faced. The pandemic has been punishing, and so many families are living paycheck to paycheck, struggling to keep up with the rising cost of food, gas, housing, and so much more.
uBiden uthe uhulumende wakhe usesungula imisebenzi eminingi kungakhathalekile lokuthi ilizwe lomhlaba jikelele uphakathi kobhubhane lweCOVID-19.
That's one of the first things I did as president was fight to pass the American Rescue Plan because people were hurting. We needed to act and we did.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol, lokudla lezi zinto ezinjalo, intengo yakhona isikhuphukile kakhulu. Ende kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage.
Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.
Ukuhlaziya amazwi kaMongameli Biden sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Yes, he's really State of the Union address yenzwe ngupresident uMongameli welizwe uBiden lapha. Hayi, into aqakathekile ayikhulumileyo is ukuthi iUnited States lama Western nations iNATO yonke babambene ukuthi bakhiphe lokho okuyenzakalayo eUkraine okwenziwa ngumnumzana Putin ukuthi bayekele ukuhamba bayethatha ilizwe labanye ngamandla. Sibonile uPresident Biden ekhuluma echuchisa abantu bonke beUkraine ebanika le encouragement ukuthi iUnited States layo is behind them all the way because sibanika isupport financially le military equipment. Engubonayo okuqakathekileyo lapha is ukuthi one thing that has happened is in NATO the United States have come together stronger and bafake ama sanctions to ama oligarch eRussia wonke and then bakhipha ama bank from the SWIFT system le letter ukuthi abantu badile in private business all over the world. Bafreeza ama assets wonke eRussia bathe 630 billion war chest ukuthi bayabhadlanaza iUkraine. Ukhulume ngendaba yokuthi abantu abanjengoPutin or ama dictators they will never stop ma abantu bengarespondi force by force.
Ungathi kuyini okuqakathekileyo okumayelana ngomnotho akukhulumileyo?
Umongameli welizwe uthe yena kuqakathekile ukuthi ama company or ama corporation afake ama cost abo phansi yiko okukhoza khona i-inflation. Wathi yena ukubhadala izisebenzi imali encinci is not the answer but ukuthi baphenduse wonke ama manufacturing plants ayesehambe overseas.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selisole ukuhlukuluzwa kwamalunga emuli yomsekeli walo uMnumzana Mboneni Ncube yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF yekwekwe ngesonto. Udadewabo kamufi uJudith Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bathe bebuthene esililweni izolo bahlaselwa ngabesilisa abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO baxotsha abantu bonke endlini okugoqela umfelokazi besithi yibo asebekhokhela uhlelo lokubekwa kukaNcube njalo besithi sebethatha isidumbu sakhe. Le yinto esolwe kakhulu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda esithi leli lihlaso.
Chamisa kakhulu ukuthi abantu abashelwe ngesithanda sabo ngumntanabo okubuya bonabo futhi abacabangela ukuthi yibo abenze inkwenenkebenjalo sebezehluluza isidumbu. yiko ke thina njengebandla ke CCC siyakusola in strongest terms ngoba ngithi lesintu akunjalo sonke sikhalelane amapholisa lomthetho lawo edlala indima yawo sibona ngani sebefuna ukufihla ubufakazi bepostmortem ngoba sebefuna ukutshontsha isidumbu bahambe naso lapho abangasifihla khona kwenzele ukuthi ubufakazi bungasatholwa kuhle ngumthethwandaba.
Lithini ngendlela uhulumende aphathe ngayo udaba lokubulawa kukaNcube ikakhulu iZimbabwe Human Rights Commission kanye leNational Peace and Reconciliation Commission?
Kujayelekile ukuthi abantu abakhethwa besiyasebenza kuma-independent commissions njenge-Human Rights and Peace Reconciliation lamanye ama-democratic independent commissions kukhethwa izikhothamakhe ngoba siyakubona ukuthi iParliament iyakwenza ama-interviews umongameli sethiwa ithuba lokukhetha abantu labo abakhethwe iParliament. Njalo sile mbali ukuthi uma kule dictatorship kule nkando kayiphikiswa bonke laba abasebenza kuhulumende basebenza bevikela impilo yabo. Into esingani siyayibona akula independent commissions eZimbabwe as long as izami isabusa. Njalo sibona ngani njalo siyitsheliwe ngama-CIO ukuthi bazaluza i-by-election baphinde baluze i-2023 national elections. Sebefuna ukuthi benze udlame kwenzela ukuthi ba-declare state of emergency bahle bavale ama-elections ngoba sasiyakhumbula umonzuro alo mnankagwa bangani balesivumelwano ukuthi benze i-GNU.
Ngomgqibelo uChamisa uzaba lo mhlangano kobulawayo ofana lalo abelawo eKwekwe lapho kubulawe khona umsekeli wenu. Liza bavikela njani abantu bakobulawayo?
Umsebenzi wokuvikela uzibu ngamapholisa constitutional kodwa sivunyelwe njalo yi-constitution ukuthi i-self-defense. Ungabona susekhona njawe uvunyele ukuzivikela. Asifuni imbali yokubulalana ngoba singabantu banye. Singaze sihlukane ngombono wepolitics kodwa singamaZimbabweans, one nation, one people.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change. Kusenjalo kulabasolwa abahlanu abamiswe emthethwandaba kamantshi izolo beseteswa icala lokubulala uNcube kanye lokubangela udlakela. Amapholisa ayebophe abantu abalitshumi lasithupha kodwa abanye bakhululwe kungela cala abalethesiweyo. Sehlulekile ukukhuluma lomkhulu wabacuphi umnumzana Isaac Moyo. Ikhomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokuphehla udlakela. Kumbiko ewethu leizolo likhomishini ithe ikhathazekile kakhulu ngodlakela osolumemetheka kulezinsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections. Lombiko uza ngemva kodlakela oluqhamuke emhlanganweni oqhutshwe ngumkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa eKwekwe ngesonto lapho okufe khona umlandeli webandla lakhe umnumzana Mboneni Ncube ngemva kokugwazwa ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kodwa njenge-Peace and Reconciliation Commission ethule owayo umbiko kuthange layo isola udlakela, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ikhulume ngokubulawa kukaNcube. Ixwayise amapolisa ukuthi elondoloze umthetho engathathi hlangothi njalo ehloniphe amalungelo kaZulu. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Nxa ngikhangela amakhomishini lawa ngendlela ayithula ngawo udaba lolu oludlakela olugcine lusenza ukuthi sibone omunye echiywa ngomphefumulo wakhe, kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi udlakela alukhulunywe njengokuba lunjalo ukuthi alulunganga njalo lubuyisele ilizwe lethu emuva njalo lisilethela izinto ezimbi phakathi kwesizwe sabantu baseZimbabwe. Njalo akukula nto enhle eyake yahlonywa lo esuka phakathi kodlakela. Amakhomishini la kade kuqhakathekile ukuthi bakubeke kube ngceke. Engazi ukuthi okunye mhlambe osukusuke kwenze ukuthi bagcine mhlambe bengathi abagxeki ukuthi ngibani oyenzeni, babe sibekhangelela ukuthi kungenxa yokuthi izinto elizweni lakithi eZimbabwe uhlupho lapho lukhona ukuthi kwesinye isikhathi noma ungazi uyibona inkomo iseqa umgwaqo, uyibona ukuthi le nkomo leyi ungabe uyadinga umnikazi ayithinta ayibuyisele esibayeni okwenzela ukuthi ingazi ichayise izimoto emgwaqweni. Omunye umuntu usengajika athi into eyikhulumayo is politically motivated. So engibona ngathi basuke babona ngathi bengagcina sebengathi sebechaza ukuthi mhlawumbe ngabantu bakachamisa bejawe ngabantu bezanu PF, mhlawumbe kuyabe sekungathi they entrenching themselves edabeni lwezepolitiki kukati bona bengabameli abalwela amalungelo oluntu.
I-Human Rights Commission Dube ixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokuphehla udlakela. Okungamazwi aza ngesikhathi uChiwenga echothozwa ngabanengi phezu kwenkulumo yakhe yokuthi ibandla likaChamisa liyintwala ezacholwa yiZanu PF. Isingathi likhomishini ikhuluma kanye ngoChiwenga lapha yini kumbe bayahlanganisa loChamisa njengoba abezanu labo bekhala ngokuthi uChamisa laye uphehla udlakela.
Inkulumo le ibikhangeliswe kakhulu kibo abakhokheli abezombusazwe ikakhulukazi laphana umnumzana uChiwenga kanye nomnumzana uNelson Chamisa ukuthi inkulumo lezi abazikhulumayo nxa ziyathontelwa kubalandeli babo ziba lomthelela omubi kakhulu ophehla udlame olugcina lusenza ukuthi abantu balahlekelwe ngumphefumulo. Kade bekhuza nxa zonke zombili eseziye zabandakanyeka endaweni zodlame njengoba sikhuluma kukakhesi ukuthi abanye sebechayiwe abanye bayathembisa labo ukuthi bazotshaya. Kukathi ilizwe alikaze lahlala lanzinza ngendlela efaneleyo nxa kokuthi abantu behlala njalo nje bethembisa izikhali. Ilizwe leZimbabwe lilizwe esikhanyela ukuthi lilizwe elabantu abafundileyo kakhulu, abantu abakwanisa ukusebenzisa i-common sense, abantu abanga-opti for izinto ezile violence. Indaba ye-violence yindaba esetshenziswa izidlova izwe zigcine zidecide ukuthi zisebenzise into ehlanganisa i-violence engasiyakhiyo esidilizayo.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Gumbira iwodzi usetshiye umsebenzi ngoba ubengezwa kuhle. Kodwa linkundla ithi njalo abazi ngokwenzakalayo bathi uwodzi engaba etshiswe umsebenzi ngoba ubengasafunakali. Ichronicle ithi kulabafundi beZimbabwe abalikhulu lamashumi pose amabili 118 asebencediswe nguhulumende ukubalekela impi yakwele Ukraine vaya bhephela emazweni agoqela iRomania, Hungary, Slovakia kanye lePoland. Leli phephandaba lithi abafundi laba bazaphindela eZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Yo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku studio 7 ivuka njani? Hayi, namhlanje ngizibulisele kuphela abasebenzi bethu esabaqhatshayo besithwele izindaba zethu. Sizizwa sonke ngesikhathi esifaneleyo ukuthi hayi bengakhathali. Bephethwe laphana oyabe bayedidiyela uhlelo lonke. UVO Ndebele ubaba laphana, umdidiyeli wehlelo besembulisa lo Ntunga Nkomo, uNtunga Mili Nkomo, noChris Gandhi laphana, noSithandekile Mhlanga. Besembulisa futhi noEzra Tshisa Sibanda, sibambeni Tshisa Ezra lapho mdawini. Thuso Khumalwa, sibambeni madoda, Mlondolozi Ndlovu. Na Albert Ncube, Gift Dube. Hayi, siyabonga khonapho mama bathabile. Umasuku laphana la Astensia Ndlovu. Lo Mavis Gama. Lo mama laphana wakoTembe. Lo mama wakwaJeremia. Lawe Kelvin Moyo. Hayi, sibambeni madoda. Bese sidlula laphana siya kuDifa Dube. Hayi, sibambeni laphana oyifidlela. Ncube labombuso ofuzwayo Ambrose Sibindi Dingizulu Macaphuli lawe Rejoy Ngwenya sibambeni madoda. Sinesizwe zemidlalo laphana esingakatholi kahle sizwane ukuthi FIFA ibasuspendile manje angazi alikasitsheli kahle laphana Josepha Njanji naye Mqondisi Dube sicela sitshele bakithi ukuthi uhamba njani kwezemidlalo. Ngiyabonga.
Sokubuya njalo ngiphinde kwakenye odiwa ngesikhathi esifishane. Okunye into esifanele ukuzwisise ukuthi esinye isikhathi nasikhuluma ngomuntu esemthubeni sokungathi sikhuluma ngomuntu womndebele. Ngoba noma sisho into esemashonene ndawo esemashonene nabahlukene ngemhlobo bayazazi bahlukane kanjani. Esikhathini esemathubeni siyazazi sihlukane ngemhlobo ekhona emathubeni. So uma sikhalelwa ukuthi akubuze umuntu okhona emashonene ake kushintshe khona emashonene bebuse omunye labo abazamkhetha bona. Nathi ngabe emathubeni emhlobeni yonke le khona amandebeli, amavenda, amasuthu, amatonga, amaxhosa. Wonke le mhlobo ekhona amana amakhoyiseni wonke le mhlobo ekhona one of them asimbona la ekuposition enamandla ezabelweni zasemathejwa yibe nje sikhalelayo asikhalele enye into asihlukanise umuntu umuntu nomuntu kakhululeke endaweni yakhe abantu nje sicela bazwisise khona lapho ukuthi umuntu nomuntu kakhululeke endaweni yakhe manje sigcwele amazwe yini sithutshwa yini ungabheka ukuthi endaweni zithi imisebenzi ethathelwa amashonela noma imali ingekho kungabe siyasebenza for ezindawo ngabe sindlela futhi okuyimkhulu ndawo zethu sizithuthukise okwemnotho yazi ndawo zethu.
Salibonani lonke, salibonani kustudio 7 kanye labasakazi kanye labalaleli. Igama lami nguThayi Ndlovu, ngithi phambili lobani luChamisa. Kulizwe leZimbabwe Chamisa, abantu bahlale kahle. EZimbabwe sibuyele ekhaya, siyehlala kahle.
Ngimingelele Gandhi labalaleli labasakazi bonke bongakhulu ukudlulisa imilayezo kubantu. Bakhona abantu abasesemuva laphana esibhekelele ukuthi ngabe bengavuleka amehlo lendlebe zizwe zibone ukuthi ilizwe limi njani. Akula enye iphathi ezaletha ukuhlala kahle besides izapha. Oba wonke amaphathi azaletha ukuthula but welcome to emalini. Yonke into kuzoba yi-barely check ngoba izikhiye zemali yeZimbabwe ziphethwe yizapho ngoba imali yeZimbabwe iyasayinwa ngegama likaJoshua Qabukonkomo okuyikuthi ikhanda layo elisemalini okufanele libe lapho ngelikamqabuko. That's why Mugabe wanqabela ukuthi ingene leyo mali wayenza ama-barely check naye kodwa akhe ayengcono ngoba wayekwanisa ukulawula abantu bakhe emhlabeni. So yikho kuyenza futhi ukuthi ulungelo loluntu eZimbabwe lukhanye futhi lusiya phambili ngokuncindezela ulungelo loluntu. Botela izaphu uthole ukuhlala okubhilekayo okunesineke.
Siyabonga, siyabonga msakazo ukuthola ithuba lokuthi lathi sitho okuyimbonyanyana wethu. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi le indawo akulambono olahlwayo, akulambono lapho obekwa yonke nje imbono mihle okuqhakathekile ukukho konke ma opposition ikungathethisi ukuthi unganyanya isigqoko somunye umuntu khonele eceleni uhlanze uthule uzabe ukuthi uhlanela ewahlanza isicelo sami lesi ukuthethisa kayisikho ukukhupha umuntu evotini kuba ufaka umuntu omfuna evotini lingananzelela sibala ama-spoiled paper amaningi kakhulu sendlala kuphole nge-agenti ekuvotiseni since yaqalisa i-opposition umuntu uyavotela umuntu omfunayo afake u-ex wakhe ngithi uxa athi kulo angamfuniyo abhale inhlamba phezu kwakhe iphepha laselibiza ukuthi spoiled paper umuntu oyimbulu ukhithwa ngoxa kuphela uxa wakho uqakathele kwedlula ukuvula umlomo asifakeni uxa sithule sikhiphe umuntu esingamfuniyo sifake umuntu esimfunayo ngocazwi lingathethisi imbatho yomunye lingathethisi ibandla lomunye khuluma ngokwakho ungakhulumi ngokwakho makhelwane siyazi enyama endlovu lapho into elithengisiwe futhi lesatshiswa inkulu thina uyazi ngamaqhawe sangena kusesenzima la and uchamisa uyalikhulula lelizwe uyafuna awufuni lo nyaka chamisa chethe mina engikhulumayo angazi abangazi bangazi seavuka ngumama oyisikhulu
sanibonana emsakazweni studio 7 siyaqhiya ngani ngathi ngayibamba kanjalo siyabonga ngithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ngathi sengathi babona ukukhanya ngesisi ukuthi leli bandlela ukuholwa ngonesengishamisa ma wonke bengakwazi ukuthi barejiste bambeukuda bazanibona ukuchenjwa ngoba izandla zikashamisa ziyabona isuthi zimsulwa akazange ayichithe ngisho igazi so uma sonke singamxhasa sibone ukuthi siyophelelaphi izanu phefule singakwazi ukuthi sesiyikhiphe ngemva kweminyaka engeke abantu abithi hlupheka ukuthikumezeka amazwe wonke labakhona siyabonga kakhulu asihambambisana sonke sibe munye sihambe sonke okuningi siyovotela i-triple C I think uchenjwe lungabakhona siyabonga ngosidumo letshonhle
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siziphethe ngezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi iPhalamende yakwele-Libya ivotile izolo yaphasisa uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana okulinyathelo elilakho ukubangela ukuthi amanye amacele alwisanayo kulelo lizwe abumbe ohulumende bawo abazimeleyo. I-Voice of America ithi abafundi bakwele Ghana abedlula amakhulu amahlanu 500 ekade befunda kwele Ukraine sebephindele elizweni labo ngemva kokuhlengwa kulandela ukuqhamuka kwempi kwele Ukraine. Sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlaselwa lokuhlukuluzwa kwemoli yelunga lalo uMboneni Ncube yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eKwekwe ngesonto. Abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO baxotshe imuli yakhe endlini izolo bathi sebethatha lesidumbu sakhe. IZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lohlakela njalo ithi amapolisa kumele alondoloze umthetho engathathi hlangothi ehlonipha amalungelo kaZulu. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethule umbiko wakhe obalulekileyo owe-State of the Union kumahola asanda kwedlula lapho asole khona ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia njalo wathembisa izizalwane zelizwe lakhe ukuthi uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokuqinisa umnotho. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.